into naleyi kade siyidiscussa sibili, it doesn't make sense. Ngapha bakhuluma ukuthi bafuna ukwenza ama austerity measures, emphasize on ukukhatha i-government expense. Then bona bese bephuma behambe behlala e-resort town for almost 10 days. Besithi badiscuss i-budget, bona bele i-off space, bake bengene phela under i-dream sitting e-parliament, bafuna e-parliament. Waye ngabela abangene phakathi badiscuss i-issue yangkhona yena le, ngaka ukuthi ba-serious ngendaba yokukhatha ama cost e-government. Yabona into abayenzayo ayihambelani laba abakhulumayo. That is where abantu behlala bengazisa ama-plans abo abakhuluma ngawo.
Ubona ungani ibandla le-MDC ngalalile na ukuthi amalungalo ahambe khona le emhlanganweni lo?
So bayendosa phela yena le nto abamnangakwa abathi abamfuni okuyayidiclareyo futhi. So it make we are confused. That's why thina we're always saying the MDC I think the best move okumele bayenze kathesi. Abathi bavele bephume eParliament altogether once and for all. Kwenze ukuthi sizwe phela imessage ephuma kubo ukuthi exactly oyikho abakukhulumayo yikuphi. Kunokuthi at one moment bayafuna, the next moment abasafuni. Kuya confuse the agenda yabo exactly okuya bahamba ngayo.
Manje ngokubona kwakho, ubona ungani ngamhlangano lo wayenzelwa ngaphi ukuze kulondolozwe imali? Ngoba sizwa kuthiwa imali esetshenziswe khonale eVictoria Falls iyalingana lale ebingasetshenziswa eHarare, ngoba lako kulamahotela alembadalo ephezulu.
Hayi, abaqinisanga. I-Falls is a resort area, kuningi abakwenzayo nxa behambe khona ngale. Lama allowances abatholayo maningi nxa bese-Falls other than nxa bese-Harare. And e-Harare kade bengasoze bebhukhe ihotela, kade beyangena ePhalamenti badiscuss i-issue yabo beyiqede. Kube yi-normal sitting ye-Phalamenti engelama allowances abawathola bese-Vic Falls. Abakulanda e-Vic Falls iqiniso abangafuna ukuthi umathi balanda ama-extra allowance. Anti bathe bengena umhlangano, abanye beloke bephuma besiyadlala i-casino, abanye beloke bephuma besenzani. Kuthela ukuthi ozaphuma kumeeting kasathiwe i-allowance, bavuka begcwele bonke, kungasela ngithi umuntu ophuma ngithethe etoilete begada ama-allowances zona lawo. So I thought kuyafanana lokuthi ngaba seHarare. It's not true.